Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 18 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi we Oxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo legciwane olutsha osoluqhamuke kulelo lizwe.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senza ama-online lesson lawa kuthiwa singakwanisa ukuthi siwayena.
Izifundi zemakolejini sezisole kakhulu amakoleji ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-intanethi. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcwethi zempilakahle zisithi lokho kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcitshi zempilakahle zisithi lokhu kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Sebefika kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,552 abantu asebetholakale bele coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphezulu kwenkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu, 1,326 asebeke balaliswa yilumkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane ezifika phose amachumi amathathu, 28,551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 106.2 million ababanjwe igcikwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Elemelika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele. Sebekuzigidi pho sezingamashumi amabili lamathathu, 27.7 million yabulala abafika phose ingxenye yesigidi, 463,483. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengwe yilelo lizwe awusebenzi kuhlobo lo-coronavirus olutsha oluhlasele i-South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ukukhokela inhlelo zesifundo zokuhlatshwa kwamajekiseni avikela imikhuhlane eUniversity of Witwatersrand eJohannesburg, uSkwica Mfundo Shabermadi uthi impumela yocwaningo abalwenzileyo iveza ukuthi umuthi weOxford AstraZeneca vaccine abebewuthenge eIndia ngeviki ephelileyo awulamandla phezu kohlobo lwecoronavirus esitholakala kwele South Africa. Uthi bathole ukuthi amandla alo muthi ayisilinganiso songamachumi amabili lambili ekhulwini, 22%, kusitsho ukuthi uyakhulelwa yi-501Y2 variant etholakala kwele South Africa lakwamanye amazwe ambalwa.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Uhlobo lwegciwane elitha leli lilokuthile okungekho emuthini owawulungiselwe ukulwisa igciwane lakuqala.
That particular spike protein means that it might well be less effective in terms of neutralizing the activity of the virus.
Uhulumende uthi impumela lolucwaningo iphume evele sethengile umuthi weOxford AstraZeneca vaccine. Lolhlupho seludale ukuthi uhulumende amise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni alo muthi obekhangelelwe ukuthi kuqale kungensuku zatshwala. Sekube kwatholakala futhi ukuthi umuthi lo akufuzanga kuphele inyanga kamabasa ungasetshenziswanga. Umphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi sebelindele ukuthi ingcitshi zezempilakahle zibaphe umhlahlandlela.
First thing we want is our scientists must tell us what do we do with AstraZeneca and how quickly can we...
Sifuna basitshele ukuthi siza kwenze njani ngesigidi samajekiseni alo muthi esawathengayo.
The plan is to find out from scientists how to deal with it going forward.
UMnumzana Madu uthi basacubungula ukuthi kambe umuthi bangawusebenzisa unjalo yini njengoba ulawo amandlanyana ukuvikela ukugula okudlulisa amalawulo lokufa kwalabo asebehlaselwe i-coronavirus. Enye ingcitshi kwezempilakahle unkosikazi Glenda Gray uthi indaba ezimnandi ukuthi usukhona omunye umuthi okhombisa ukuthi ulamandla ekuliseni igciwane le-501YV2 leli.
The J&J A26 vaccine protects against severe disease and hospitalization and death.
Sesithole ukuthi ivaccine yenkampani yeJohnson and Johnson iJNJ at 26 ilamandla okulwisa igciwani le-501Y.V2 elitholakala kwele South Africa
from the A26 J&J vaccine.
Lezi ndaba sezemukele ngendlela esijeneyo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngemva kokuba uMongameli Ramaphosa azise ukuthi labo abazukuchiywa phandle nxa sokuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-coronavirus. Abanye bakhala ngokuthi kungenzeka kutholakala nzima kwalomuthi kwenze kube nzima ukuthi labo njengezalwane zakwamanye amazwe bawuthole lula njengokwazisa kukaRamaphosa. Abanye njalo bathi kumiswa kohlelo lokuhlatshwa lokhu kuzafaka impilo zabo engozini njengoba iSouth Africa iyiyo ehlaselweyo okwedlula wonke amazwe kuzwekazi le-Afrika. Kodwa kabanye ababalisa unkosazana Catherine Moyo bathi lezo zindaba ezihlupha abafunayo lowo muthi hatshi bona.
Ifike ibizo ngibane leyo vaccine. Mina I don't remember ngi-applyele i-vaccine. Ifikile ifikele ebantwini baya bayifunile. Mina as long as ngizobe ngi-sanitizer ngizifakele imaski yami ukuthi bona bathini ngama-vaccine angeni ndawo azange ngibize vaccine mina. Isithunywa sami nje asivume ukuthi ngifake i-vaccine.
Kusenjalo ingcithi zixwayisa ngelithi sekungenzeka kube neminye imihlobo ye-coronavirus evumbulukayo okuzaqhubeka kusenza kube nzima ukuthi imithi yokuyivikela esikhona isebenze. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Izakhamizi zakobulawayo ziveza imbono ehlukene ngodaba lokutholiswa kwazo amanzi i-council yaleli dolobho elokhu iqhubeka ngohlelo lwayo lokwabela amanzi ngemva kwensuku eziningi. Lanxa izulu liqhubeka lisina, osekulakho ukugcwalisa amadamu anathisa idolobho leli. U-Anastasia Ndlovu osethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izakhamizi zakobulawayo sezilomnyaka zibhekane lodubo lwamanzi olulokhe luqhubeka izulu lisina kuhle lonyaka osekuchiye zimangele ukuba uhlupho selungaphi. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomqhele Gumede ngomunye wabamangaliswa yikwenza kukamanisipala.
Ngibhekane lodubo lwamanzi, amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya paper esithi bafuna 600. Thina lokho esiwagcine mid February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-ibheji likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akasazwisisi okwenzakalayo manje.
Kunosizi ukuthi ngakhuluma ngokuthi bantu kuleso sibanga kodwa kabasitsheli okucacayo ukuthi uhlupho kuyini ngoba lonyaka izulu linile. Besikhangelele ukuthi njengoba izulu linile labo bazakubona ukuthi abazali bababekezelela ngesikhathi kungalamanzi kathi esikabasinika manzi.
Ukhansila wephumula unkosikazi Sikhululekile Moyo ongumgcini sihlalo we-Future Water Action Committee uthe sebeguqula uhlelo lokwabela abantu amanzi.
Kathi sesikukhangelele njengeBulawayo City Council. Sizuhlelo lokuthi sesiqalisa ukuthi sesibisela kuhlelo lwe-144 hours oluqale lamhlanje. Usho ukuthi abantu zabakuzwisisa ngoba ngemva kwalezi nsuku besikwanisa ukuthi abantu baqeda iviki kumbe kube yi-10 days bengelamanzi. So yikho-ke kuluhlupho olukhulu, kodwa khathesi ngendlela yokuthi amaphampi ethu lawo asincedisa ukuphampa amanzi aseqalisile ukusebenza eflosses. So khathesi sesiphumpa amanzi amaningi. So siyaqalisa ngokuthi sithesta amaphayiphi ethu ukuthi wonke amalokuthi siwanike ama-144 schedule. Kube sokusithi kusiyafika mhlaka-15 sebe sesiku-72 kusiyaphela inyanga ka-February sebe sesiku-48 hours. Kuqalisa umashi sikhangelele ukuthi at least sebe sesithola 24 hours.
UBulawayo ubhekane lodubo lokugavunelwa amanzi kumnyaka ka-2020 kulandela ukoma okuthethe phose iminyaka emithathu okubangele ukuba amadamu atholisa idolobho awome. Kulandela ukuna kwezulu lonyaka, uZulu ubekhangelele ukuba athole amanzi malanga onke kodwa kwehlule kulandela ukungasebenzi kahle kwemitshina ebilungiswa edonsa amanzi osekubangele ukuba idolobho liqhubeke ligavunela uZulu amanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolitshini sezisole kakhulu amakolitshi ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-intanethi ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izikolo kweleZimbabwe ezivalisa amakolishi zivalwe nyakenye ngombimbitho ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 okwenza ukuba ilizwe libe phansi kweziqondiso ze-lockdown. Izikolo eziningi zigcine zibanjwa ngamandla ukuqhuba izifundo zisebenzisa indlela zakulezi nsuku ezigoqela ukufunda ebulenjini be-intanethi, kodwa amakolishi amaningi kawakenelisi ukuba asebenzise indlela lezi kakuhle. Kuthi leko yaqhubeka ephezulu kuna bengafundi malanga onke. Utafaza Jigandiwa isifundi sekolishini ye-Christian College of Southern Africa KOSA uthe bathwele nzima ezifundweni zebulenjini ngoba lendleko yokuthenga amagagasi edatha layo ibiza.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senza ama-online lesson lawa kuthiwa singakwanisa ukuthi siwayenze. Sesikhanyela futhi ngesikhathi lese-COVID kunzima kakhulu ukuthi sikwanise ukuyadinga imali phandle la. So besicele ukuthi uhulumende nxa engakwanisa sincede.
Lokhu kusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union Zinaso, umnumzana Dapiwa Chirika yena okhala ngendlela amakolishi asebenzisa ngayo i-internet.
Well, it is undeniable that online learning is the future and we must embrace the tech revolution. We must never compromise the right learning in the name of
me. Loba nje kufuze sifunde ebulenjini be-internet, akumelanga siphambanise ilungelo lokufunda sifuna ukuphumelela kwamanga. Uhulumende kumele abone ukuba uyanikeza izifundi uncedo lokuba zenelise ukufunda ebulenjini.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Nqobo Zidamlambo ukhuthaze uhulumende ukuba alungisise udaba lolu.
The price of data in Zimbabwe is too exorbitant, as we all know, and far from the reach of many poor students. And when I talk about poor students, I'm talking about those students who come from working class families, if there's any way.
Indleko yemali yokufunda ebulenjini eZimbabwe iningi kakhulu, kayeneliswa ngabantwana babayanga abenelisi ukubhadala imali efunwa ngabo econet. Ukukhwezwa kwemali leyi kuphazamisa abantwana abangabayanga.
The ordinary student might need to have full access to the internet.
Inkokeli ezinaso ithi amakolishi afuna ukwenza imali ngesikhathi izifundo eziningi zisenkingeni yokuthola indlela ezingabasiza ukuphila ngesikhathi esinzima kangaka. Imizamo yokuthola imibono yamakolishi yehlule, kodwa umsekeli kamholo we-University of Zimbabwe Paul Mafumo utshele iphephandaba le-Standard izolo ukuba izifundi kumele zise izikhalazo zazo emakolishini ngokubhala incwadi. UMafumo uqhubeke esithi ukufunda ebulenjini be-intanethi sekuncede kakhulu izifundi, esithi nxa kulendubo ezikhona kazikasiwa kuye nabamanye amakolishi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umanji eHarare namhlanje walile ukupha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kumalunga amabili ebandla le-MDC Alliance uJohana Mamombe loSisile Chimbiri. Ababili laba babotshwe ngeviki edluleyo besithethiswa icala lokuyisa amapholisa. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomthetho zithi leli licala elingamelanga ukuthi olidalileyo avalelwe esitokisini kumbe khona ukuncitshwa imali yesibambiso ngoba umuntu ulakho ukuhlawuliswa nje imali ngamapholisa ifine. Omunye obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba lamhlanje ngunkosikazi Priscilla Gagonye owake waba umphathintambo wezisebenzi kodwa sokuthiwe uzamiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. Kukagonye wetheswa icala lenkohlakalo ngoba ethiwa wayethengisela abantu izitanda zokwakha izindlu okungekho emthetheni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecumula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukubotshwa kukaPetronella Gagonye owayengummeli wephalamenti eGoromonzi kukhombisa vele ukuthi omongameli bezanu babevele beyizigelekeqe. Akungapheli futhi lokho. Mana ngisho ukuthi akutshengiseli isifiso sikahulumende uyizanu wakhathesi sokunanza umthetho kumbe ukuvalela izigebenga ezibusayo. Hatshi, mina ngibona ngathi umzana Mnangagwa uqonde khona ukuqunta bonke ababesekela umunye Robert Mugabe ngaphambi kokhetho luka 2023.
Yena uGagonye umbona engumuntu onjani? Engabe ngumuntu obemele vele abotshwe na kumbe usenindwa nje udaka?
Umama Gagonye wayevele emele iconstituency lapho engakhe khona. Evele engumuntu lwana owaziwayo ngokuhluphana labasekeli be-MDC ethatha amapulazi amakhiwa ngeganyavu lokunika abasekeli bakhe indawo zokuhlala ezingekho emthethweni. Ngisacabanga ngomunye umnyaka ethathelwa izimpahla lemota yeParliament ngenxa yezikweleti. Kuthiwa khona imota yeParliament wahle wathi eyinikwa wahle wabhalisa ngebizo likayise. Hayi, umama lo wayevele ethanda ubhuqu lomsindo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belegciwane lecoronavirus elizweni lasemhlabeni jikelele. Ngesikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane.
Abasekeli beqembu lomdlalo webhola laseMelika eleTampa Bay Buccaneers lokhu libejabulela ukuba zintshantshu zalonyaka kwaleli qembu esigabeni saphezulu eseNational Football League emncintisweni walonyaka omkhulu walomdlalo weSuper Bowl odlalelwe esigabeni seFlorida izolo ntambama. Leli qembu belilala lentshantshu zanyaka enye okuliqembu leKansas City Chiefs elinqotshwe nge-31-9. Ingcwethi zezempilakahle zakwele Melika ezohlangothi lwe-US Centers for Disease Control and Prevention zibika ukubana kulobufakazi obuveza ukuba umhlobo we-coronavirus ovelela kwele Bhilithani uthelelana lula njalo umemetheka ngesiqubu esikhulu kwele Melika ukwedlula uhlobo lwanyakenye lwaleli gciwane. Inani labantu abayithekelela esihlengeni saseZanzibar esiphansi kombuso weleTanzania ezwekazi le-Afrika libikwa liqansa. Lanxa inani labo abanjwa yi-COVID-19 kulelo lizwe lalo lisidla ubhedu liqansa.
UZulu ukhonona ngembadalo ephezulu eyokuthola isithupha esiqondileyo ngemva kokuhlolwa igciwane le-coronavirus. Lokho sokudale ukuba iningi ligcine lithenga izithupha ezingaqondanga okugcina kubangenisa engozini yokujeziswa ngabomthetho. I-commission ekhangela ngenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isaphenya inhlanganiso ezibikwa kuyizo ezipha incwadi ezingaqondanga eze-COVID-19. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
isithupha esiqondileyo kundawo ezivunyelweyo nguhulumende kubiza amadola emelika angamachumi ayisithupha lanhlanu, i-$65, kuthi laba abathengisa lezi zithupha babiza amadola emelika angamachumi amathathu. Unkosikazi Nosizo Ndlovu, umhlali wakobulawayo, uchaza ukuba kungani uZulu ekhetha izithupha ezingaqondanga eze-COVID-19.
Hlupho lukhona endibonayo ukuthi abantu beze begcine besiyathenga ama-certificate yokuthi lapho kumela kuye thathwa khona ama-certificate adura. So nanxa ungabhadala 65 wena le umuntu omunye umuntu ekuchiphisela nge-$30. Isibhethu ukuhambe umuntu onochiphileyo. Why vele igovernment ingayehlisi or vele ama-certificate lawo ukuthi umuntu eteste ethathe for free?
Okusekelwa ngumnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Indaba ebangela ukuthi abantu bathathe izithupha zomgonyati lezo zotshengisa bahloliwe igcikwane le-COVID-19 kuyikuthi kuyadula. Sikwazi ukuthi $60 imali eningi kakhulu nxa siyiqathanisa imali ye-South Africa kumbe le mali yeZimbabwe i-RTGS. Asikatshelwa ukuthi vele imbangela yokuthi ifike ku-$60 kuyake kuhlanganisweni kwamanye amazwe khona kuphansi. Asikatshelwa thina ukuthi why idula kangaka.
Ama-laboratories abika esipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa igcikwane le-COVID-19 agoqela i-Closed Clinical Diagnostic Lab ese-Avondale eHarare le-Genau Pathology Laboratories layo eseHarare. Umnumzana Justin Moyo osebenza eGenau Pathology Laboratories ulandule lokhu esithi abantu abaphandle yibo abasebenzisa ibizo labo nxa besipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa iCOVID-19 hathi bona kumbe izisebenzi zabo.
No, these are people by the street corners, you know, from the dark alleys of our towns.
Laba ngabantu abasezitaladeni abazama ukuqilibezela kodwa ke abaphumeleli kulokho. Ayisibo bantu abasebenza lapha kithi. Ngikhuluma nje kulolunye udaba oluphenywayo ngabo abantu bezama ukusebenzisa ibizo lethu kodwa babanje ngoba behlulelwe ngolunye uphawu lwethu olusenza sehlukane labanye esilufaka kuncwadi zethu. Ngalokho ngithi laba bantu bacabanga ukuthi bangenza imali ngokusebenzisa amaphepha
ethu.
Udokotela Rogers Magigo ukhuluma ngengozi ekhona kumpila kahle kaZulu uma abantu beqhubeka bethatha izithupha ezingaqondanga.
Ungathola i-fake COVID certificate khonapho kasithi ulayo i-corona uzahamba kusukusela kulabo zabo uhlangana labo uhamba kuze kuyela lapho zahlala khona zabuthelela abanye umkhuhlane.
Isikhulumeli se-commission ephenya inkohlakalo elizweni, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, umnumzana John Makamure, wenqabe ukuthathwa ilizwi ngoba esithi lokhe besaphenya abantu laba abephula umthetho. Wagcizelela ngokuthi kodwa umathengisa isithupha kanye lomathenga bonke balecala uma bengabanjwa. Kusenjalo, ikomiti le ithole amabhokisi angamachumi amane alezinto zokuhlola igcikwane le-corona atshontshwe esibhedlela sempilo. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo wenqabe ukuphendula imibuzo mayelana lamabhokisi atshontshwa esibhedlela sempilo. Umnumzana Makamure uyalandisa.
The Zimbabwe Anti-Corruption Commission has recovered PPEs with
I-Commission ye-Zimbabwe Anti-Corruption Commission isithole impahla zokuzivikela ezibiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lambili lengxenye, United States 12,500. Ukuphenya okwenziweyo kuveze ukubana lezi mpahla ziyantshontshwa esibhedlela sasempilo njalo zazinikezwe inhlanganiso ye-UNICEF. Lapho abaphenyi bethu besahlolisisa lolu daba sekuseduze ukubanjwa kwabalecala. Sithole eminye imibiko ukubana impahla lezi zintshontshwa ezibhedlela zikahulumende zithengiswe emkambo omnyama.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-Inspector Bednico Ncube uchaze ukuba izitsheziso zalabo abatholakala belezithupha ezingaqondanga ziphiwa lugatsha olubonwa ngokwahlulelwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga amaningi akubandla lama Republicans edale le Senate kwele Melika kukhanya angasoze asekele ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump atholakale elecala lokujojozela udlakela. Okuningi asikuzweni ku Gibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
idalele Senate kwele Melika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukuthonisa amacala etheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okuthiwa wajojozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edalele Congress la 6 zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Idalele lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lwebuwa ngowamnqobayo uMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edalele Senate bazaqala ukukhuluma edaleleli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi ukhanya engani abakubandla lama-Republicans ngoba suze bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Angazi ukuthi impumelelo yangkhona izaba njani njengoba nje kukhanya ukuthi ama-Democrats lama-Republicans ngabantu labana abalingqondo ezishiyeneyo. Ama-Republicans bathi bona kaba kubona ukuthi uTrump uphambanise ngani enje kusho ukuthi vele bona mhlobo wenhlanganiso yabo umuntu ophambanisileyo kibo kaphambanisanga bayavikelana njengoba nje sibona bevikele umunye ngale uGreen kuCongress. So asikhangelelanga lutho loba nje uTrump eza kuba nguye yedwa upresident welizwe le-America wake wayimpeachwa kabili kodwa impumela yangkhona yokuthi ama-Democrats kabasozi bekwanise uba lama-vote angu-60. Nxa bezathola abantu abazaba vota labo from i-Republican Party bazaba bathathu kumbe babe bane. Enye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment leyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esile esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye simnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangibona ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokho ukuthi ama-Republicans nxa belokhu bemesaba bemqhuqa uzaphuma nje kungela lutho kungela mpumela.
UMnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika uthi kaboni ama-Republicans esekela ukuthi uTrump atholakale elecala.
Kubonakala ama-lawyers ka-Trump lama-Republican wona azozama ukuthi bethi khona khona lokhu Trump saphuma esigodlweni engasengu president lokhu ukuthi abemimpeache soku-unconstitutional. Kodwa ngibona ngani le asonto emqotho ngoba siyezwa abantu abafundileyo kwezomthetho but akulaqiniso lokho abakukhulumayo. Ama-Democrat ngibona wona azozama sibili ngobunzima babo ukuthi bevule izilonda bazozama ukuthi sibili belethe ilanga lika-January 6 libekhumbuze abantu okwenzakalayo ngoba kuyakhanya ukuthi ama-Republican amaningi asengani asekhohliwe kumbe sokukhona okukhona kumbe abanye sizisala khona ukuthi ama-constituents abo ayaba-attacker.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edalele Senate kabili phansi kwalokho okubizwa ngesilungu ukuthi impeachment. Abanye bake bathoniswa kudaleleli nguMnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 loMnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. Ababili laba batholakala bengela macala. Ngimbele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhiphi Sidube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele inhlobo zendaba. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu Jackson ye-coronavirus kwele South Africa ngemva kokuba sokuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo lwegciwane osoluqhamuke kulelo lizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.